sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomuhle olamukela emoyeni ngolwesine mhlakafu kunhlolanja 2021 ngontungamili nkumo. Endabeni zekuseni lamhlanje
abantu abaningi balamba abalamali abangeke njalo bakwanisa. Siyakwazi ukuthi loba nxa sikhangela abantu abanjengamatitshala lamanesing kwawo.
Uhulumende uthi abanye bazabhataliswa ukuze bahlatshe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus wona obulale abantu abalitshumi lanhlanu 15 eZimbabwe izolo.
Abakhokheli kumele bahlale phansi bakhomisana nomlotha bahlanganisa amakhanda.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lifuna amabandla ezombusazwe ahlale phansi adinge isisombululo kunkinga eziselizweni. Ibandla lezanu PF lona lisola osomabhizimusi lisithi sebekhuphule intengo yezinto ezitolo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Lanxa uZulu ebekhangelele ukuthi uzahlatshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus mahhala, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi abanye bazabhataliswa nxa befuna ukuhlatshwa. Uncube utshele umsakazo we-ZTN izolo ukuthi kulamaqembu azahlatshwa ngaphandle kwembhadalo afana labasebenza kwezempilakahle kanye labampofu. Kodwa uthe abanye bazazibhadalela. Ngeviki edluleyo umnumzana Ncube uveze ukuthi uhulumende ubeke eceleni imali engange 100 million US dollars ezathenga amajekiseni ayizigidi ezingamachumi amabili 20 million. Umbiko wakhe izolo usolwe ngabantu abanengi besithi umuntu wonke kumele ahlatshwe mahhala njengalokho okwenzakala kwamanye amazwe. Izolo kubhubhe abantu abalitshumi lanhlanu 15 nge-COVID-19 njalo kwatholakala abalikhulu lamatshumi amahlanu 150 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebanjwe lomkhuhlane eZimbabwe laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amabili 33,964. Asebebhubhile bona bakhwele baya ku 1269. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Christian Alliance umnumzana Useni Spanda ongomunye wabasola ukuhlawuliswa kwabantu abafuna ijekiseni ye-COVID-19.
Uhulumende uthe ememezela ukuthi kule lockdown esibili wasesithi phakathi kwakumemezelo lo wathi basebenza kulungisela ukuthi injection ibe khona ivaccine. Sezwa njalo lo obambe okwezimali Minister of Finance esithi yena ikhona 100 million eceleni. Ikanti njalo namhla bensizwa amanye amahungahunga abantu besidayi ukhanya ngani imali le ayikho sokuthiwa abantu bazibhadalele. Mbona ngani into ekukhona nalapha ukuthi uhulumende kumele athathe ubukhokheli njengoba sibona kusenzakala kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi injection ibe khona. Njalo nxa sikhuluma kanje sesivele sesiphuzile into kumele ukuthi ngabe silungisiwe ngoba besikhangela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Njalo ukuthi nxa kuzacatshwa ukuthi izikolo zivulwe ama-church avulwe kutsho ukuthi lomkhuhlane umemetheka kwayo kuzaqhubekela phambili. Mina bembona kuqakathekile ukuthi uhulumende ngabe uhlelo lwakhe luyacaca yacaca lokuthi kuyayenziwa nini linto ukuthola injection njalo ivelela ngapi njalo isikhangelisiwe yahlolisisa ukuthi ilungile ukuthi abantu bayithathe.
Udaba lokuthi abanye bazabhataliswa ukuze bahlatshwe lijekiseni ulubona njani?
Sikhuluma kanje abantu abaningi abakwanisa ukuthi bathole ukudla okwekuseni kumbe kwemini kumbe kwantambama kule ndlala ekhona enkulu kakhulu ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi abantu abaningi bebephila ngokuthengisa, ukutsho ukuthi imali abayitholayo behle beyithathe ibe yiyo edliwayo khonapho. So abantu abaningi bayalamba abalamali abangeke njalo bakwanisa. Siyakwazi ukuthi loba nxa sikhangela abantu abanjengamatitshala lamanesi ngkwawo lokhu abakutholayo abakhona ayo akweneli ukuvinile le mali yokuthi nje umuntu agade ibhasi ayemsebenzini ayikwani. Ngakho ukuthi umuntu akhiphe imali sokuthwana uyazithengela injection ivaccine yabifunakala amboni kuzakwaniseka. Bebesehluleka abantu ukuthola esingathi ngama personal protection ama mask ukuthi bethole ama sanitizer imali ibehlula. Abasoze babela imali injection leyo. Umuntu angacabanga ukuthi ngiyethenga impuphu kumbe ngiyebhadalela injection yokuthi nihlabe ungangcono uzacabanga ukuyathenga impuphu. Ngakho kumele uhulumende kube nguye ohlanganisa izimali. Njalo besizwile ukuthi akhona ama-vaccine aqoqwe i-Africa yonke jikelele bekhokhelwa inzalo yalapha eZimbabwe Strive Masiyo leyo khana ngani iyabe ibuye ngeyamahhala ingathengiselwa abantu. Ikanti layo uhulumende ubethe yena ule mali ayifake eceleni isikhwama laso asifake eceleni. Njalo sizwile ukuthi abe-China bangani labo bayadonetha. Konke khona okumele kube egcikeni ukuze abantu bazwisise ukuthi siphiwe okungakanani. Iwapha ama-vaccine akhona njalo ayakwaniseka yini ukuthi abantu bayathole masinyane.
Bakhona abanye abathi kabafuni kuhlatshwa ngoba kabawathembi amajekiseni la. Ungathini ngalabo bantu?
Udubo lukhona ukuthi lindaba injection yama vaccine akula kuchasiselwa abantu abakuphiwayo ukuthi kuyini iyabivela ngapi njalo ke ukuthi iyenziwa kanjani. Sesizwile imicabango eminingi ebakhona ebulenjini ikanti njalo abanye abakristu babecabanga ukuthi hayi kutsho ukuthi sokuyikho kuphela kwamalanga okwakhulunywa eBhayibhelini ukuthi insuku zokucina umhlaba susiyaphela. Kutsho ukuthi konke khonokho kwenza ukuthi abantu besabe. Ngakho-ke into edingakala iqakathekileyo yukuthi ngabe abezempilo abaqeqetshileyo kulezi zinto kube yibo ababaphambili ukuchasisela abantu ukuthi injection ama-vaccine la asebenza njani ayenziwe njani ukwenzela ukuthi kuchithizwe imicabango eminingi esiyethuse abantu lezi ndaba ezethusa abantu ukwazakala iqiniso ukuthi ayenziwa njani nikuhamba njani. Njalo abanye abantu bacabanga ukuthi hayi sizabanjwa ngamandla ukuze sihlatshwe injection. Konke lokhu kumele uhulumende akuchasise kube egcekeni. Njalo-ke kuyadingakala ukuthi amabandla esikristu le nhlanganiso ezizimele zodwa ziphiwe ithuba elokukhankasa zikhuthaza abantu ukwenzela ukuthi abantu benanzelele ukuthi lokhu kungabaphilisa kumise-ke lumkhuhlane we-COVID-19.
Umnumzana Useni Spanta ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ibandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lifuna amabandla ezombusazwe ahlale phansi akhulumisane edinga isisombululo kunkinga ezibhekane lozulu weZimbabwe. Ibandla leli lenze umhlangano we-standing committee yalo izolo ebulenjini be-internet lidinga indlela ezingagoqela ibandla le-MDC Alliance lona elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Leli bandla libikwa likhulumisane ngobhubhane lwe-coronavirus kanye lokuthi kungenziwani ukuze kwehliswe inani lababanjwa yilumkhuhlane. Ibandla leMDC liyingxenye yokukhulumisana okukhona leSANU-PF phansi komthunzi wePollard. Kodwa ibandla likaChamisa lala ukungena kulezinkulumo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seMDC umnumzana Witness Dube ukuze sizwe okuningi okwenzakale kulumhlangano.
Kuliqiniso njengokuzwa kwakho ubugxile kakhulu edabeni lokuthi abakhokheli kumele bahlale phansi bakhomisana umlotha bahlanganisa amakhanda ukuze balethe isixazululo ekuhluphekeni kwabantwana beZimbabwe. Abakhokheli abachoyo ngabakhokheli bezemabandla epolitiki, ngabakhokheli bezokholo, ngabakhokheli bomdabuko, ngabakhokheli kuzimakethe, kubhizinesi, ngabakhokheli emphakathini nje jikelele. Bonke ubukhokheli iMDCT iyabunanzelela ukuthi bulengqobe yokuthi buhlale phansi, kucitshwe lolu siba lwethendele olusenza sihlale sisilwa, kuhlalwe phansi kukhangelwe ukuthi ilizwe kambe shua singalilungisa ngayiphi indlela, ukuze abantwana beZimbabwe phela labo bake bakuze ukuhlala kuhle elizweni labo. Yiyo ingxoxo ekade iqatha sibile kade ikhona ngaphandle kodaba lwe-COVID lona lolo owesivele silukhangele kuzona lezi nsuku elezinye nje indaba ezihlaziwe.
Ube khona yini uNkosazana Thokozani Khuphe?
Umama uDokotela uThokozani Khuphe ongumsekeli kamongameli webandla ubaba uDouglas Monzora hachi akaphumelelanga ukuthi abe khona emhlanganweni namhlanje obubanjiwe owegatsha lwe-standing committee. Ubungumhlangano wesine ke sisuka ku-extraordinary congress, kodwa ubaba umongameli uthembisile ukuthi uzaxhumana laye umsekeli wakhe bexoxa ngezinye indaba zebandla ezifuna bona njengabakhokheli abakuzinga lwe-presidium ababalisa yena ubaba umongameli uMonzora laye umama uKhuphe lo baba uMtsuri. Ngakho sithemba ukuthi mhlawumbe kumhlangano ozayo sizakuzwa ukuthi babambene, baxhumene, bakwanisile kubana befeze imisebenzi yebandla bendawonye. Kodwa ngokucina ukuzwa kwethu umama uKhuphe ubephethwe nguyo wona lo mkhuhlane ombhoqazwe, njalo kulandelela ekuthini uvele ulesifo esingazangi simphathe kuhle empilweni yakhe esekhensa. Siya uyabo susilile, kodwa ulokhe ukhangelwa ngodokotela ukuthi kubone ukuthi akukho okunye okungathatha amathuba emzimbeni wakho. Mhlawumbe yikho okumenza ukuthi athathe isikhathi sokuthi ngomva kokusila kumkhuhlane we-COVID nxa esesilile abe esephenduka ekwenzeni yonke imlilingwane ephathelane lomhlangano.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Ibandla leZANU-PF lithi lisola osomabhizimusi abakhuphula intengo yempahla mahlayana ngenxa yokuthi bambalwa abavunyelwe ukuqhubeka ngomsebenzi, abanye bevalile phezu komkhuhlane we-COVID-19. Kumbiko wethu leizolo isikhulumeli saleli bandla umnumzana Simon Kaya Moyo uthe osomabhizimusi abagila lumkhuba batshengisa ubuhwaba endaweni yokuthi bazwele abantu abathwele nzima ngokuvalwa kwelizwe. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bavumelana lomoyo.
Bathathe advantage yokuthi babe yibo abaluthwala bethekisa lezo zinto, babe sebekhwezela uzulu. Okuyinto lathi njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sayikhangela sayihluzisisa saphinda sakubeka sobala ukuthi khona okuyana yikulimaza umphakathi, ngoba abantu kade sibahlezi kunje izinto zonke zimile, abalayo imali yokuthenga izinto nxa sezitheza kuphela ngoba vele imali iyabahlupha.
Kodwa ubona ingani kungaba lo mthelela wokuthi yilabo abaphiwe imvumo yokuthengisa amanye amabhizinisi evaliwe evalelwe COVID-19 ukuthi bathi njoba kuyitest balutshana abantu bathembe thina what is crazy kumbe bekuvele kubonakala
ngibona ngazantwa esikhathini esiningi umbe ngubile ngithi esikhathini esiningi vele ibhizinesi ungasulala i-competition lo nguye obambe ezebhizimusi ubona sokukuye ukuthi azikhethele inhlawulo yokuthi ufuna ukuthi abantu bahlawule njani so kungavele kusulakale umncintiswano kuba njalo kodwa ngabe ukuthi abantu abaningi bayathengisa abantu bagcina bengasela i-option but beshise ngenxa yokuthi baningi abantu abathengisa umuntu leyo kodwa ngabe singananzelela ikakhulu kangena edorobheni phakathi malutshwane amabhizinesi avuliwe kuvuliwe nala amabhizinesi amakhulu vele so ngokunjalo-ke bagcina besiba le ngqondo lelo ukuthi bazikhwezele santando njengoba ke ngatho ngaphambili ngathi kakuqali sikathezi kulokudawula kuyakuqali kamashi utesi utavulwa vele sokuthola ilokudawula siphelile izinto zaseziqazwe sezisesave ngoba izinto zaziqaza kuzonke amalanga zaziqaza ziya phezulu so sibona ngazantwa-ke kungavele kuthiwe kule lokudawuni kulabanye asebethatha i-advantage yabo khonoko bakhweza izinto kuzathi naso kuphela le lockdown izinto vele zivulile seziphezulu laphana wonke umuntu selandela intengo esithe yasethwa yilabo kathi besele benika i-service bevulile bona isitolo so ngokunjalo-ke siyakhuthaza ukuthi osomabhizimusi bake bayekele umkhubo nalowo njalo kathi okuyabe sokuphelile kuyini ngoba kathele zimbabwe siyakunanzela ukuthi idola lethu ngathi siqathanisa yilimelika lalitshedi kakhulu lalo lisikhwenize khonapho ngabo-one nabo-two lisuka kibo-8-1 sakibo-83 so akubangeli ukuthi indoda zizezikhwele ngemali engako ngifake umzekeliso inyama silanda nje ilokudawuni besiyithenga kwizindawo ngabo-270 zimdollars kusiya kubo-300 zimdollars kathesi inyama ilanda o-430 kusiya kubo-500 so khona kuyana kubona kodwa kuhle kusitshengisele ukuthi kukhona okukhona bakhona abantu abaleke ajenda esingayinanzeliyo okuthi ungavele kuthiwe kuvaliwe sebethatha i-advantage kela nakuvulwa izinto zalangazitengi sezicasa zezenzi khonapha so ngezindlela sebengama-first setters in terms of i-price ngenxa yokuthi baye besele bebodwa so esingakwaziyo ukuthi ama-business lawa ngawabantu abale mpande emabandleni ngabantu abale-connection phezulu kumbe ngabantu kazana nje ma ungabantu kazana hhayi bangenzi njalo ngoba baqala umphakathi akuyukuthi ngabantu abalama-connection phezulu hhayi bangenzi njalo ngoba baqala umphakathi futhi
uMnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi sokubotshwe abantu abazinkulungwane ezimbili ezilamakhulu edlula isithupha 2615 ngenxa yokwephula iziqondiso zokuvalwa kwelizwe. Inkundla yezimlive yona ithi inkampani yeGreyhound yona elamabhasi asebenzela emazweni atshiyeneyo yo agoqela eZimbabwe esuka kwele South Africa isivalwa. Amabhasi eGreyhound lawo City Liner aza kuma ukuhamba mhla ka 14 kulinyanga. So kuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakazi abahle be-Studio 7. Salibonani, salibonani lonke linjani. Hayi, siyabonga, siyajabula kakhulu ngokufikisa iminyaka eyi-79 lisakaza. Lisinika uluju, lisinika ulwazi, lisinika imfundiso. Siswele imlomo ezinkulungwane yokulibonga. Sithi ngabe uNkulunkulu engaqhubekela phambili elinika impilo lisebenze ngendlela ebalulekileyo njengayona le eliyenzayo. Siyabonga, mina ngingumoyo uSteve Elo Agwelo.
Msakazi, bengicela ukubuza ukuthi kanti ugawule sibili omuntu okuthiwa ugawule kanti uhlala kuliphilizwe eZimbabwe lapha thina siphika sigqoke zethu siyayi community service siza khamuzi akazi yena ukuthi umuntu wakhona noma ekhuluma ukhuluma ethabile ukuthi into zakhe zimkhambela kuhle ukuthi kanti yena kuyini okwenzayo eZimbabwe sibili.
Ngibingelele, ngibingelele basakazi beStudio 7, lani balaleli beStudio 7. Ngilokubonga ngokujabula kakhulu uNkulunkulu othe wasinika izulu elihle lonyaka, mhlawumbe zake siphumule indlala. Njalo ngitshaye umpululu, ngijabule ngimanzi tengi la, ngeziphatha amandla lezi ezamasotsha ezinikwe izijezo zenwedo. Vele iBritain ibisiphuze kakhulu ukubanika noma bebehamba bezitshaya iguni ukuthi bona vele babulala kabayenziwa lutho. Nanku kwathiwa umhlanti wathi kababotshwe kababotshwanga. So le nto abayikhulumayo angiyiboni ukuthi bakhulumani ngayo. Ngiyayihalalisela Britain number one, banike gaxa futhi kubasele abanye. Kathesi ngithi lina abantu ngilazise hambani etsholotsho kusiphepha kulo mkhulu wamapholisa okwesiphepha othengisa impuphu eyifake ezakhamizini zakhona ngale. Kusemthethweni yini ukuthi impuphu iyethengeniswa ezakhamizini nothi emashophu? Emashophu bangenela abantu befuna bebabopha befuna amalayisensi. Yena ke othengisa impuphu yakhe emalayinini abantu ehambe efake impuphu yakhe emalayinini abantu. Two, kulama Honda Fit amapholisa alayitsha abantu sukusela esiphepho sethi jimile. Usuke ejimila ugibele i-Honda Fit yepholisa i-R50 umango oyi-R20. Ezinye izimota kabafuni ukuthi zilayitshe kulayitshe ezabo. Likubone kodwa ube susithi kuthiwa yeziphelwane izijezo zenoto. Libaxakezile ezandla libatshayela umpululu beganga ngeZimbabwe. Ngiyabonga abalaleli beStudio 7. Hambani liyebona kwesiphepha lina nitatheli izindaba liyebona into eyenzakala kwesiphepha emalayinini olalana uzwedu komtshayeli. Ule mpuphu umemba incharge uyithengisayo.
Sihalalisele ukuthi lithole iminyaka emingaka li-operator kuhle njani lokho. Naye iStudio 7 ebhaxisa phansi kwe-VOA News. Ndenza umsebenzi obalulekileyo, umsebenzi omuhle kakhulu. Inews zenu azilahlangothi kuhle njani, nizwa amahlangothi wonke emalini naliyenza inews. Kodwa inkinga isube lapho ukuthi inews zenziwa ngendima ezimbili kuphela. Ribatla ukuhlwa abantu babuwa, abantu bethetha, babulabula. Indima eziningi phela kasetshenziswe abantu bazizwe beyingxenye ye-community. Then if ezinye indima zingakhulunywa, hayi kunenkinga-ke lapho. Yiyo le grand plan ye-ZANU-PF yokuthi kuphakanyisa ulimi olulodwa olu ezinye indima zingathezelwe. Kubi lokho, nina lani niyayisebenzisa linganakile. Hayi, asithathe usibonelo. Sonke isikhathi for the past 13 years from 2007 inews isiqala ngesishona usowulandele olunye ulimi. Lokhu kwenza olunye ulimi olulandelayo lube ngathi i-second class. Uyayibona into yakhona. Le nto iyenzakala na usenoma useyaripota emaphoyiseni udaba lwakho, umbe ukhuluma nepolisa kuma-interviews. Ma ukhuluma lo limi uyaregarded as a second class or second best. Uyabona, kuyafana-ke nasenyuzini. Mali senza kanjeni, faka ulimi olulodwa phambili. I-psychology that we're driving in people is that lolu linye ulimi second class. Kuyafana ne-national anthem, ma iqala ulimi limi sowulandela ulimi. So somathi seyinhlazi, kubi lokho, into embi kakhulu. Zisetshenziswe into ze-grand plan, liyayi-implimenta nanto ezisebenzisa ngoba ezinye system elingawunakile. Kumele liqondise lapho.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umanyano we-United Nations uthi ele-North Korea lephula amalungelo oluntu ngendlela esabisayo. Inyoni zivikwa seziqede amabele kwele Cameroon ezigabeni ezinenyakatho kwelizwe. siziqhibe ngodaba oluphathelane lemelika. Itale leparlamente elelower house livotile izolo lazipha imvumo yokupasisa imali engena ku $1.9 trillion efunwa ngumongameli Joe Biden ukuze ahlenge amabhizimusi labantu abathintwe yi-COVID-19 lanxa nje abebandla eliphikisayo elama Republicans bengafuni. Abavote bevumelana lo Biden babe ngamakhulu amabili lamachumi phose amabili 218 kwanti abangamakhulu amabili alechumi lambili 212 bavote besala. Lokhu kusho ukuthi amademokrasi asezaqhubeka ngemizamo yokupasisa imali efunwa nguBiden le engelasekelo lwamaRepublicans, wona athi uhulumende kumele ahlenge abantu nge-$618 billion kuphela. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson, yena othi imali efunwa nguBiden le iningi kakhulu.
Ngizethembiso zikamnumzana uBiden njengoba sengenile efuna ukuthokozisa abantu bephakathi kohlupho olungaka ngokuthi abanikeze imali ukuze bathole usizo olubuya kimi. Ngibona ngathi lokhu umnumzana uBiden lapha ufuna ukulingisela umnumzana uTrump ophuma esikhundleni, ngoba uTrump uthe ukungena kwakhe izithembiso ayezenzile ebantwini nxa singakhangelisisa wazigcwalisa. Yebo, abantu abaningi kabamthandi kodwa-ke asikhangele umsebenzi awenzile. Izithembiso ayezenzayo engakangena esikhundleni, wathi singena esikhundleni wazigcwalisa, watshintsha, wengeza inani labantu abasebenzayo ngokubuyisa amankampani kumbe ngokuncedisa amankampani alapha kwalesiamel ukuba akwazi ukwenza izinto lapha yonke into phecelezi ngesilungu sithi i-production ibe ngiyakhona lapha ekhaya, ulethile ngakho mpela. Ngakho ngibona ngathi umnumzana uBiden laye uzama ukuthi engedlulwa umnumzana, angabonakala ngathi wehlulekile wedlulwa umnumzana uTrump njengoba la ingena athokozisa abantu. Kodwa-ke lolu sizo silunanzelele kakhulu sibili ukuthi unikeza umuntu okungamapeninyana okuthize, kahle kahle kakusikho siza ngoba nxa sephelele lawo mapeni umuntu usuka ayephi.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Liqembu letanga pasi lihlabela ke kamnandi lapho lisigqibela uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi abanye bazabhataliswa ukuze bahlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus, wona obulale abantu abalitshumi lanhlanu 15 eZimbabwe izolo. ibandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lifuna amabandla ezombusazwe ahlale phansi adinge isisombululo kunkinga eziselizweni. Ibandla leZANU-PF lona lisola usomabhizimusi lisithi sebekhuphule intengo yezinto ezitolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamo.